2017 ubaba ophethe ilizwe watengena wathi into zayilwisa i-corruption kade sesiku 2020 ngiyamangala mina kubana inkhona besayinelana kathesi ye kungakhulunywa ngokuthi kuyalungiswa kuyalwisana le-corruption inkulumo enhle uma uyitshela abantwana kumveni iy'nkulumo enjengendoda ekhombisa umfazi emthembisa izulu lomhlaba wonke umuntu ophile ezimbabwe uyakwazi ukuthi inkohlakalo ngumphefumulo ligazi lezandla ababusayo ungaqeda i-corruption bavuka bewile embusweni kunzima ukuthi uthi kwankona ngehlukanisa ababusayo le-corruption iparlamenti iminyaka yonke ngoba asiyo nto phela ungakhumbula kuma-80s kwakhulunywa ne-corruption ngama-80s wamafonyagumbu kodwa lanamhlanje kuloke kuyinto okuthiwa kwankona siloke isithwalise nzima kuzaba nzima ukuthi iphele ngoba yiyo eyiweapon for i-political patronage wonke ungaboni umuntu osondelana nelezana kunzima ukuthola umuntu omsulwa ekuzana libandla umuntu olijoyina ngoba ufuna ukuganga so ukuthi uthi ingaphela overnightly kunzima ngoba yindlela abaphila ngayo
abezanu bona bathi ukubotshwa kwabantu abake baba kuhulumende abafana lomnumzana Jason Machaya ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emine phezu kwamacala enkohlakalo kuveza ukuzimisela kukahulumende ukuqeda inkohlakalo
asingakukhohlwini ukuthi uJason Machaya waye kulaba ukuthiwa omabona bulawa ukuthiwa i-G40 so njengoba ebeku-G40 kuvike ephelileyo simbonile ubabe ehambe siyakhalakhala khona le nkabazwe ukuthi kulabanye abamfuna ukumgenqula so kuyabe kucaca ukuthi umesiye enkabazwe kuvuza ukuthi efice kungala resistance so omachaya basenkabazwe enkabazwe azitshela ukuthi i-political home yakhe so uyabe engafuni ukuthi kube lo anyone ongabe ngumuntu ongekho emfolweni so angikholwa ukuthi singaqeleka singabantu abadala sithi sebeqalisa ukulwisana lenkohlakalo inkohlakalo ungabona ukuthi umuntu ubothiwe oyekuzana kumbeni okuzana wabakwazi ukuthi kabothelwa ngi-corruption obothelwe oba ku-faction engasiyo yalaba abanamandla.